Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 28 kumbimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili
sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zika ward 8
abanqobe ukukhetho lwama-by elections abebandla le-Citizens Coalition for Change labezanu PF bathi bazasebenzela intuthuko kaZulu.
Ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okugodwa nje ngesikhathi kulembiko ethi MDC Alliance ingaba isimxotshile uMonzora. Kambe impumela yama-by elections lawa ingaba isitshengisani phambilini kokhetho lwezwe lonke ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasanda kukhethwa ukuba ngamalunga ePhalamende lamakhansila kukhetho lwama-by elections bathi bazasebenza nzima bathuthukise impilo kaZulu. Phakathi kwezihlalo zePhalamende ezingamachumi amabili lasishiyangalombili 28, ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change lithole ezilichumi lasishiyangalolunye 19, kwathi elezanu PF lathola ezisishiyangalolunye 9. Ezimbili zazo ezivalisa ese-Epworth kanye lesemtaso South zaziphethwe libandla le-MDC Alliance lingakabi i-CCC. Ngamanye amazwi ibandla likaChamisa lilahlekelwe izihlalo ezimbili ePhalamende. Ezinye zazivele zisezandleni zezanu PF. Kukhetho lwamakhansila ibandla likaChamisa lithethe njalo izikhundla eziningi. Sixoxe lokhansila we-CCC omutsha okaward 8 kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngidumisa uNkulunkulu ngokunqoba enkwenzileyo ukuba ngukhansela kaward 8 kobulawayo indawo ehlanganisela iBarberfields, iNzilikazi, iNgowenja kunye leThorngrove. Sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zikaward 8. Kuyathokozisa kakhulu lanxa nje amavoti angazange abe maningi kangako. Yebo, siyakwazi i-by election iba le apart, abantu kabaphuma ezindlini, abantu baphuma kakhulu nge-general election lapho bayabe bekhangelele khona ukuthi kungaba lotshintsho phezulu ku-ofisi likamongameli. Hhayi, sisebenzile, siyabonga kakhulu abalandeli labasekeli labo bonke abenelise ukuthi bayevota besikhetha ukuthi sibe ngukhansela kaward 8. Sidumisa uNkulunkulu ngokunjalo.
Kuyini okuhlelele abantu bewadi yakho? Kuyini obathembisa khona?
Ngikhankasa uwadi 8 bengithembisa izakhamizi ukuthi ngizazama ukuthi ngithuthukise i-service delivery ngokokuqala lokho. Kwesibili, bese ngibona ukuthi ngiyathuthukisa singathi thina i-development kuwadi. Nxa sikhuluma nge-service delivery, ngizaba ngumuntu ozameka sure, ozakubona sibili ukuthi izakhamizi ziyathola i-service eqondileyo evela kumasipala wakobulawayo. Kungangokuthi izibi ziyathwala, kungangokuthi amanzi ayatholakala izikhathi zonke kule ndawo amanzi ahlupha khona, indawo ezinjengezentaba zinduna flats eBarberfields. Sizameka sure ukuthi sibone ukuthi athi udubo lungaphi, sisebenzisana-ke leziphathamandla zekhansilini kulungiswe khona lokho. Okwesibili, sikhangele udaba lwesuwa. Isuwa iyahlupha kakhulu endaweni kaward 8. Besokusiba futhi le ndawo ye-drainage system. Drainage system la yakhathaza kakhulu ku-R square laphana amanzi angena ezindlini ngesikhathi sezulu. Ngikhangele ukuthi sincedisane sikulungise. silungise khona lokho bese sikhangela nemgwaqo ama potholes kumele sibone ukuthi imgwaqo le yavalwa bese sibuya ku development sikhangela ukuthi sithuthukise isigaba ukuqala ngathembisa ukuthi niza forma i ward development committee bonani ivikele izalo siyaphela nizabe seyiformile le committee izabe sikhangela ke ingqubela phambili yesigaba sindawonye ukuqala isifiso ukubona ukuthi abatsha sabakhipha emgwaqweni abatsha bathola imisebenzi abatsha bathola ke singathi thina lulwazi lwemisebenzi yezandla ukuthi bazisebenze ngokunye nje kunengiza ukukhangela kanti labadala ugogo labokhulu sizazama ukuthi sibone ukuthi bancedise kanjani kule nhlanganiso ezibuyayo ezinjabo World Food Program ezifike esigabeni zazama ukuthi sikhankasele ukuthi ugogo labokhulu bancediseke kukhona lokho hayi sikhangelele ukuthi sisebenzele zakhamizi kakhulu okuqakathekileyo ukhansela kumele abe ngumuntu othumekayo singathi thina ngumessenger wabantu kuward so ngithembise ngesikhathi ngikankasa ukuthi-ke ngizaba ngumuntu othumekayo ngizaba ngumessenger othumekayo izakhamizi kumele zibe zingithuma lapho ezifisa ukuthi zibe ngiye khona ngizasebenza gadalala lazo ikanti okokugcina ukhansela omunye umsebenzi wakhe ikubona ukuthi uyapasa ama-bylaws ancedisa umphakathi ama-bylaws ancedisa iward ayimele ama-bylaws ancedisa idolobho lakobulawayo jikelele ngikhangeleleke ukuthi silungise ke nilamanye ama-councelors sifakeke ama-bylaws ancedisayo ukuthuthukisa isigaba ngokunye-ke ngikhangelele ukuthi ngikwenze
amanye ama-councilor sike sabona engena ezihlalweni athi esephakathi khonale ephenduka abe ngamagovu aphangayo esegcwalisa izikhwama zawo asisoze sikubone usuhamba ngalolo nyawo yini lawe
umuntu uyilokho ayikho khona ke mina lapha endabuka khona ngafundiswa ukuthi ke nxa ungumuntu ongubaba udla amandla akho ukuphuma ezithukuthukwini zakho ekusebenzeni nzima ngumuntu ke ozisebenzayo ngumuntu ke othanda ukuthi athuthukise umphakathi yikho ke ngokuzisebenza kwami ngithanda ukuthuthukisa umphakathi ecounselini nansomuntu olandaba kithi uyadinga umsebenzi kodwa nilanda ukuthi ngincedisa umphakathi wakithi ngithuthukise idolobho lakobulawayo liye phambili njengoba kuthiwa siye phambili
umnumzana Edwin Ndlovu ngosekhethwe ukuba ngukhansila we-TCCC ku-Ward 8 kobulawayo sixoxe njalo lwake waba ngumeya weGwanda umnumzana Justin Mashale yena onqobe njalo wabuyela esikhundleni sakhe sokuba ngukhansila kaward 7 laye eku-TCCC
ngiyathaba kakhulu ukuthi sinqobile ngiyathaba kakhulu ukuthi abalandeli bakaward 7 bathole ithuba lokuthi balungisise lapho bokumotshakale khona liyakhumbula ukuthi sakhitshwa ngendlela engekho emthethweni nabe sivotele yikho ke lokho kuyanjabulisa sinqobile sibili kuyasisuthisa mina nginqobe ngamavoti angu-323 obengilandela weZANU-P F waba lamavoti angu-212 owe-MTC Alliance waba namavoti angu-14 olandelayo owezaphu waba lamavoti angu-10 so ngakho lokhu hhayi kube ukunqoba sibili okule sisindo njalo siyaziqhenya ngalokho
njengoba wawungumeya weGwanda sizabona uzama ukubuyela kuleso sikhundla yini alubana kuthe kwaba lethuba lokuncintisa
angikhangelelanga esinye isikhundla ngaphandle kokuthi ngiqedise imisebenzi ebengiyenza labantu bakaward 7 nxa kungavele okunye kuyabe kuvelile kodwa-ke ngigxile kakhulu ku-ward 7 le misebenzi ekumele siyifeze esuke yadliwa isikhathi kodwa nithembe ukuthi sizaphuthuma siyiqede yikho-ke esikujongileyo njalo sizananzelela ukuthi akuwinanga ku-ward 7 kuphela kuwine phose zonke indawo lapho esasiwine khona ekuqaleni singakarikholwa yilaba abasirikholayo
siyabona ukuthi inani labantu abavotileyo kuma-by-elections lawa liphansi kakhulu ungathini ngalokho
yebo kambe kube le vote apart mine ngathi mhlawumbe ubangele ukuthi abantu bezimbabwe abakujayelanga ngoba ama-election kaze abe endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi esifanayo kodwa ngenxa kalokho kwezwa ngabo mozola kwagcina kusiba la ma-election abantu bengasakwazi ukusana ikakhulu isikhangelele i-election ya next day ka-2023 so abanye besebelahlekile even abanye abantu abafundileyo bebengakuqedisisi ukuthi kuhamba njani kodwa ke i-vote apart yinto emele isikhathaze okungangokuthi kungasiya kukhetho lomnyaka ozayo kumele sibili sikhuduze sifundise njalo abalandeli bethu ukuthi bahambe ngobuningi ngoba yiyo indlela engayenza sinqobe yiyo indlela njalo engayenqabela ukutshontshwa kwamavoti so silo mlando omkhulu kakhulu sizakhuduza hatshi emadolobheni kuphela kodwa sizakhuduza nemakhaya ngoba kuzananzelela vele ukuthi uhlelo lwethu lo-organizing solugxile kakhulu emakhaya ukwenzela ukuthi sinike abantu izibindi sinike abantu ijuju ukuthi bevota njalo sile sibindi njalo sile siqiniseko sokuthi sisanqoba ngo-2023
umnumzana Justin Mashale ngokhansila ka-Ward 7 omutsha eGwanda njalo ulilunga le-CCC abebandla leZANU-PF bona bathi bayathokoza ngempumela yokhetho nanku bahluthunele amabandla aphikisayo ezinye izikhundla sicocele lunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma
sibonile ukubana amasithu wonke ebesilawo njengebandla leZANU-PF sitwathethe futhi asikhiwanga kulapha sathi phezu kwakho nokho sesihahabeni amanye amasithi ayengawe DCA esiyi-CCC kathesi ngo-2018 singenile endaweni zabo kwezindawo sathatha amasithi abo abangawethu okutshengisela ukubana kulezi ndawo lapha esesizwisiswa ngabantu khona esasingazwisiswa ngabantu ngo-2018 usukhangela futhi kwezi ndawo even imagine yokudliwa kwankona ivalekile igebhu kanye lapha kobulawe lapha esikhona enkulumane ukhona ujaha kuthiwa ngulo uze mshido mthwala umuntu adencinisela layo uthole about 800 something votes ku-council yena waphuma le 700 something votes okutshengisa ukuthi igebhu lanaseresethu almost just about 100 people or so whereas ungakhala ngo-2018 igebhu yakona yayinkulu kakhulu sibili isuka almost kuba 1,000 something people so khona kwala kuyatshengisa ukuthi hayi siyangena kuba seduze kube sesiba yinto esithembisayo njalo esinika amandla okukhangela u-2023 pho senxa sifika laphana singayala silokusenza imisebenzi emihle siyale siloku sisithi ingenje abantu abakusociety lena kucommunity naleyo because mhlawumbe kuyathi ufika u-2023 sinqobe
ngezibalo zenu babachuma lingaba liselilawo yini amanani aveza ukuthi lenelise ukuhluthuna izihlalo zamabandla aphikisayo ezingakhi
angikabi lawo wonke amanani aba offhand kodwa ngiyakwazi ukubana njengeHarare i-airports iku-MDC Alliance kodwa sesiyithethe singaba kuZANU-PF ngiyakwazi njalo ukubana kulamanye ama-council seats anjengasemavuku lapha ekade ku-MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe njalo ngiyakwazi ukubana lasesitshungiza futhi kulezi ndawo lapha ezazithi MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe kodwa inani lakhona kahle kahle ngengakunika kathesi kodwa yinto ezaphuma vele khonapha nje masiyane basiyane ndiza kubona siwungenele ku-social media abantu bethu abayenza i-analysis lako wonke sebekufake ebhaca ukubana wonke umuntu ambone ukubana sisebenze njani njalo siyehluleke ngaphi njani
ungathi kuyini elikufundileyo isiphi isifundo esikhulu elisitholileyo kukhetho lolu njengeZANU-PF
isifundo esikhulu mina ngisifundileyo yikuthi kona amarali angakuyeka ubone ngazathi mhlawumbe usuhambe le nto yonke kukanti-ke amarali nje jase bantu nje ababezibuyele ezinto abaswele kokwenza kumbe nje bafuna ukuzobona lokwana kuthiwa ngesingesi i-curiosity kodwa ukuvota kube kusokushini ngoba ungakhangela abantani ade ihamba emaralini labana usukhangela labantu abahambe uyavota ezimbilezishiyene kakhulu kuzona lezo okutshengisela ke ukuthi ubana singayala siloku sigxila nge-social media uTwitter lalani singalahleka okuqoka kathi sibana singene phansi ebantwini sisebenze labantu andubana nxa impumela ibuya ibuye ngento esiyaziwana besisenza njalo futhi okunye engudobhileyo laba ukuthi kona kulabanye abantu abangafuni ukudliwa ngendlela enhle ngoba bevele sebecasa ukufaka insolo lapha nalapha basole izeki basole lokho bajintshe lokwana bayenze amavidiyo athi benze lokho nalokho konke lokwana bekuyindlela ukuthi bathi bezama ukulungiselela intona kungahamba nganeno bese bethi vele anti sambele sakhuluma which is very unfair ukuthi ungene kuringi usuvele usulucasa usole urefu usuthola iloku zenu amagloves akushonele lokho nalokho ngena uhambe uyotshaya izibhakera nxa udliwe uvume ukudliwa nxa unqobile uvume unqoba ngoba kathesi mina ngizabuza ukuthi right njengoba bebesithola izeki besithi ayenzi ukuhle ayiphambe kuhle izinto nango phela izeki isiza-anawunsa amabizo abantu babo abebandla labo asebenqobile so baza kwala yini bethi kona hhayi siyakwala lokhu ngoba ku-anawunse izeki na yikho lokho kumele kukhanye ukuthina abantu singangeni la ma-double standards ngena ekhethweni ule open and free mind hhashi ukuthi wena uhleuqasa ukulungisa inhlabathi ofuna ukuyijikela embizeni imbiza nxa iqhwathi.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezano PF ibandla likamnumzana Douglas Monzora LMDCT lona alitholanga lutho. UMonzora ukhangelelwe ukwethula umbiko phambi kwentathelizindaba namuhla phezu kwalolu daba. Lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-Newsday libika ukuba i-MDC Alliance ingaba isixotshe uMonzora phezu kokwehluleka kwalumanyano ukuthola isikhundla ngitsho lesisodwa nje. Lanxa iStudio 7 ingeke yabufakaza ubuqotho balumbiko, isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube utshelele umsakazo ukuthi basadingisisa ukuthi incwadi esenkundleni zokuxhumana ekhuluma ngokuxotshwa kukaMonzora ivele ngaphi. Kodwa akufakazayo uDube yikuthi ibandla lakhe selixotshise amanye njalo amalunga ephalamende alitshumi lasithupha 16 liwethesa icala lokusebenza loChamisa. Kodwa uthi akusoze kwenziwe ama-by-elections ngoba abaxotshiweyo laba kuyilabo abakhethwa phansi kohlelo lwe-proportional representation abakhethwa libandla abangavotelwayo.
Ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council. Laba ngabantu abangena ngamavoti ebandla abakhethwa bona ngqo kumbe abakhethwa directly bakhethwa njengama-senator njengama-PR. So ngabantu abazafakwa ezikhundleni ngamalunga ebandla. Bakhitshelwe indaba zokuthi bebengasebenzi, bebengasalaleli iziqondiso zebandla, balandela lona leli bandla elitsha elibunjiweyo kukathi umthetho kumele bawuthathe kithi. Ngakho kugcina kusenza ukuthi bazisebenzele ezikhwameni zabo bengasanaki lokho amavota akufuna kibo. Ngakho ibandla likuboniswa kumele ukuthi bakhishwe kati abanye batholakala bekuhwaphile izo i-corruption. Ngakho kuyabe kungasasebenzekile abantu abanjalo, bengasalani lokuthi abantu ababakhethayo bafunani. Akusoze kube lokhetho ngendaba zabo, kuzalungiswa kufakwe abantu abazangena endaweni zabo ephathini.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT. Ukuhlaziya impumela yokhetho lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akulanto emangalisayo kangako ngokhetho lolu, beluphume ngendlela endaweni eziningi obekukhangelelwe. Lapho i-CCC ewine khona bekuvele kukhangelela ukuthi izawina, ngokuba ngaleso sikhathi ngo-2018 abantu abavota kuleyo ndawo babevotela iqembu elalikhokhelwa ngu-Nelson Chamisa. Ngakho-ke baqhubeke belokhe besekela lapho akhona. Yebo kambe iZanu PF izuzile indawo ezimbili ezikade zingaphansi kwebandla eliphikisayo kuyinto engethusiyo kanjalo kangako nxa kungama by-election akulanto enkulu eguqukileyo kulokho kumela phana okade vele kukhangelelwe khona
iMDC kaMonzora Ncube bayibhuqile ayitholanga lutho kulolu khetho ubona iqhubeka ikhona yini kumbe sokuyikuphela kwayo sokuyikufa kwayo
akuthembisi ukuthi iMDC ekhokhelwa nguDatlas Monzora ingabuya ivuke kulapho efe khona kulezi ndawo lapho ekade ikhona esibone ukhetho luphuma ngalendlela kakuthembisi njalo ngaphandle kube lomhlola omkhulu ukuthi ngo-2023 isengaphila iyenze okunye ongasikho kufa lokho esikubonayo ngokubona kwami isinyamalala nje isihamba ayisozibe khona njalo ngaphandle kube lomhlola njoba nsitsho ongenzeka nxa ungasazanga waba khona lowo mhlola wepolitiki kutsho khona ukuthi hayi isisedlule emhlabeni ayisezukuba khona kusiya phambili esingakwazi ke ukuthi laba basalayo abayibabazuzileyo ekuncinisaneni kwabo ngo-2023 kuzaphumane kodwa ke kuyavela kahle kamhlophe ukuthi kulabo bantu empikiswaneni phakathi kwe-MDC lalokho kwakuzanywa bahambe lochamisa labo bantu basekele yena iZanu kanti ke njalo lokho ibambile lapho eyayibambe khona kodwa incediswa phela futhi ukuthi umthetho kawuhanjiswa ngendlela efaneleyo iyavunyelwa ukukhampeni amanye amaqembu engavunyelwa ukukhampeni
Impumela le singathi kukhona yini esikhombisa khona okulakho ukwenzeka kukhetho luka 2023
esikubonayo nje ukuthi amadolobha angaphansi kweopposition kangiboni ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okhethweni oluzalandela ngo-2023 lanxa kusiya phambili sesivele sesikubona kumile sekwakhele ukuthi abantu abasedolobheni ngobuningi babo abalifuni iqembu leZanu PF emakhaya ke kanti ke njalo lokhu ikhona iZanu njengoba incediswa futhi ngezinto ezihlukahlukeneyo ezenza kuleyo ndawo yikho esikubonayo ukuthi kusengenzeka ngo-2023 ngaphandle kokuthi opposition isebenze kakhulu ukungena emakhaya kumbe yona iZanu isebenze kakhulu ukungena emadolobheni okuzaba kunzima kakhulu ukuthi kwenze kodwa ke sibona indawo ezimbili emakhaya besiya kuZanu edolobheni beku-opposition kodwa njengoba ngike ngasho emakhaya ukuze kube ngaliyandlela kungenxa yokuthi iZanu isebenzisa izinto ezingekho emthethweni ukuthi ihlale ezihlalweni ekuzo
umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi izisebenzi zePlumtree Hospital seziveze ukukhonona okukhulu ngengcekeza ekulesi sibhedlela ezithi ilakho ukuphambanisa impilakahle yezigulane ikakhulu abesifazana abamelele ukubeletha iChronicle ithi uhulumende usebopha amapolisa asebenza lamasela atshontsha inkomo ikakhulu emngceleni weZimbabwe leBotswana iHerald ithi amalunga eZanu PF anqobileyo kukhetho lwama-by-elections asebonge umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhuba inhlelo ezihuge uZulu singene kwezivela kwamanye amaswe iAFP ithi kufe amabutho akwelenishe ayisithupha ahlaselwe ngabahlamuki duzane lomngcele walelo lizwe leleBurkina Faso iVoice of America ithi abahlamuki ekade behlomile bahlasele kweleNigeria esigabeni seKaduna izolo babulala oyedwa egcikeni lendizamchina singene kudaba lwemelika Uhambo luka mongameli Joe Biden ezwekazi le-Europe lufika emaphethelweni. Umbuzo omkhulu ungothi kuyini kahle kahle akufezileyo ngomhlangano awenze labanye abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Ngemva kwalomhlangano eBrussels, uBiden wethekelele ePoland ngempelasonto lapho ahlangane khona lomongameli walelo lizwe kanye lamabutho eMelika ahlala ePoland. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi uhambo likamongameli welizwe uBiden beluqakathekile ngoba okakathesi sibona ukuthi impi ye-Ukraine ingathiwa ama-Ukrainians they have re-established control of many cities and ngathiwa sebebulale and taken prisoners of war and ama-Russian have lost ama-general or ama-commander over 7 esukuzwayo okakathesi. Uhambo lolo lukamongameli welizwe to the NATO summit ngathiwa kuphume ama directives ukuthi izijeziso as a master rounding oligarchs or abangane baka Putin bahlaselwe again ukuthi bafake I pressure kumongameli uPutin weRussia to stop the war. Sibona le isithemwa ngabelungu obayikhoyine Putin's war ngoba ilizwe lonke o imhlaba yonke jikelela abantu bebezibuza ukuthi kanti impi le ngeyani vele according to ama sources esiwabonayo ukuthi uPutin besaba ukuthi iNATO isisondele eduzane kwamaborder akhe engafuni ama nuclear weapons eNATO just behind his backyard. But singakhangela siyabona ukuthi iAlaska le-USA they are only 87 miles away from the Russian country. So mina ngibona ngathiwa impi le is the re-emergence of the fight for natural resources. So i-meeting le ngibona ngathiwa ama-Europeans lama-Americans they've never been this united since ama-World Wars 1 and 2 in the 40s and the 1918s to stop umuntu oyedwa from world domination. Lati e-Africa besingakwazi ukuthi ube kuzaphelela kuphela khona ngale e-Ukraine yini then it was going to affect us as sovereign nations. Ngoba sibona ukuthi before this war besekulomsindo ongathiwa iChina layo ibifuna ukuyethatha iTaiwan but owathesa sakuboni ngoba sibone i-reaction ye-Europe expeditiously lokuhamba kwamongameli welizwe uBiden uthe nguye okade efuna ukuthi i-meeting le take a place. So siyakwazi ukuthi i-America ma ingafaka their commitment to a lot of these wars babuya full throttle. So khonapho mbona ngathiwa the achievements was unite kwe-Europe le-America and winner of the Europeans of amafutha oyigas le-Russia for the future.
Impi yomhlaba yesithathu esingathi World War 3 esatshelwa ngabanye ubona singafika kulelo zinga yini isiqhamuka?
I-World War 3 asikwazi ukuthi kuzahamba kanjani ngoba siyakwazi ukuthi kungaqalisa kuphela ukuthi ama-NATO countries or uPutin engaletha amasotsha akhe across the lines i-World War 3 izaqalisa. Sibona ukuthi ama-munitions akhe or ama-cruise missiles akhe abashaya ama-town eLviv duzane lama-close borders le-Poland which is a NATO country. But siyakwazi ukuthi umuntu wonke phansi lonke jikelele asifuni into zempilezi ngoba siyakwazi ukuthi abantu bonke bazalimala whether you are involved or not involved. So okakathesi siyabe sikhangele ngoba asisakwazi but mina ngithi abantu sikhangele kuNkulunkulu for this hour.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanqobe ukhetho lwama-by-elections abebandla le-TRCC kanye labezanu-PF bathi bazasebenzela intuthuko kaZulu. Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitshe lokuyisihlalo okugodwa nje. Lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-News Day libika ukuba i-MDC Alliance ingaba isixotshe uMonzora. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asilweni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.